VOA Ndebele.
Amathono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 2 Nhlolanja 2019 uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Uya kusebenzeki ibhasi 1 ithwala abantu abaningi thina sisale singasela lutho sokusifusa ukuthi siyehlise. Imali yakhona manje ayo ingasakwani, ayisakwani nokuthi sithenge amaparts sincane kakhulu.
Imbadalo yemijova emalokishini yakobulawayo yehlile okwenza kuphume imbono ehlukileyo evelela kubashayeli labanini bayo kanye lozulu. Umongameli Emmerson Mnangagwa unguye njalo umkhokheli webandla elibusayelezana uPF ubikwa ehlulekile ukuyangena umhlangano omkhulu walelo bandla werally eMount Darwin.
Babe futhi kungkhona bafuna ukulala lathi bengakhondomayizanga. Basifosele ukuthi belale lathi kunjalo kungalakhondom. Bebiza labantu abezulela emgwaqweni omahobho ukuthi abebezolala labantu abangomama bengakhondomayiza. Umahobho lo engavela ngani phezu kwakho emsezi zingalangqondo ukuthe isisitayela olana ngaso lesi. Hamba nilala kuze bemthange ngebutton stick.
Uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba uChris Gande uxoxa lo mama osakhulayo othi wadlengulwa ngamasotsha bencedisana lamapholisa lapho esuka echaweni inyanga edluleyo kazibandlela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Imbadalo yemichova emalakishini oyehlile kobulawayo okwenza kuphume imibono ehlukileyo evelela kubashayeli labanini bayo kanye lozulu. Abaningi abagadayo lezi zimoto bathi leli linyathelo elingayimukelekanga ngoba lilongcindezelo kakhulu kubanikazi bezimoto. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Imichova isithathelwe ibhizimusi ngamabhasi ngoba intengo zabo ziphansi kulezi kachova. Lokhu sokubangele ukuthi abachayeli bemichova behlise intengo yokugada ukuze ifane leye bhasi loba nje lumsebenzi usungasabaletheli inzuzo nanku intengo yamafutha ezimota ingehlanga. Kodwa uZulu wamukele ngentokozo ukwehliswa kwenhlawulo yokugada ngoba bethi ibisikhuphuke kakhulu kodwa iholo labo lingaguqukanga. Umchayeli womchova umnumzana Emmanuel Ncube uthi akusasebenzeki ngoba ibhasi isuka ithwale abantu abaningi bona basale bengelalutho. Lokhu sokubangele ukuthi behlise intengo ifanele yebhasi.
Akube akusebenzeki ibhasi 1 ithwala abantu abaningi thina sisale singasela lutho sokusifusa ukuthi siyehlise. Imali yakhona manje ayo ingasakwani, ayisakwani nokuthi sithenge amaparts sincane kakhulu.
Unkosazana Nobuhle Ndebele uthi ubona ukwehliswa kwentengo yokugada umchova kuyinto enhle kodwa akuphathi kahle abanikazi bezimota ngoba amafutha lokhe elentengo ephezulu.
Mina njengepassenger egadumchova ngibona ukwehliswa komchova okwenzakele ukuthi uyefika kudola kuhle kakhulu kodwa mase sikukhangela kuboss size thina ama passengers lama drivers abayiba abasebenzisayo izimoto lezo akukho fair ngoba kunje uzananzelela ukuthi umchova uyehlile but ifuel yona ayehlanga so umthayeli lomnikazi wemoto batholani njani ifuel yakho ngayehlanga. At the end of the day kusuka kungabi fair. Yikho libona kwezinye isikhathi ukucina ngani sokuswa lomsindo obakhona. I think le fuel la kumele iyehle. Thina kodwa lathi eside yethu ku-right kodwa eside neyama drivers labanikazi bezimoto akukho fair ngoba ifuel ayehlanga.
Unkosazana Nothabo Nyathi uthi leli linyathela elihle ngoba iholo labo lilokhe lingakhutshulwanga obekuyinto ebizabangela abaningi ukuthi bengayi emsebenzini.
Mina ngibona kulinyathelo elihle ngoba vele kunje iholo lethu lokhe lifana. Nalokhe ngiziholela i-450 bond yami engangivele ngihola umnyaka uqalisa lo odlulileyo. lokhu vele bekuzabe sokungani sesisebenzela vele i-transport sokungasakhanya ukuthi kanti vele sisebenzelana. Nxa kade sizabe sugada ngeviki eyodwa ugcina usebenzisa imali engange-$20 vele ibisingasayenzi ibisiningi kakhulu. So mina mbona kuyisinqumo esihle sibili ukuthi umthova wehle lamabhasi hhayi siyawamukela sibili. Yo asincedile ukuthi at least labo thova labo behlise intengo zabo at least zifike layo uyona le esiyenelisayo lati.
Umnumzana Bongani Mpofu otshayela emthova uthi sekubanjwa abantu ngamandla okungani yinto eyakhatshana kodwa lelinyathela njengenhlelo zonke zikahulumende lilakho ukuphelela endleleni.
Ayaba vele ukuthi ukubanjwa ngamandla lapho ngoba ngathi akhayela siphiwa vele ithuba lokuthi senze ibhizinisi ngendlela ecacayo. Akula vele ukukhangela iy'ndleko zethu vele akula muntu osinakekelayo. So lapha ngokufaka kwabamabhasi amabhasi abo lawo bathi thina bazama ukuthi bayaseduselwa kodwa vele siyakwazi into zabo vele ezivele zivele zivame ukuphelela endleleni into ezabo uyifadalale futhi vele masinyane nje kuphela. Hayi inhlala yenza vele sesikujayele ukuthi into zabo bazilethe lapha zibe sesiphinda sifadalale nje inhlala yenza nje into esesiyijayele. Hayi thina sesiphombukwehlisa nje intengo yethu sehlisela khonokho nje ukuthi akula nto esingayenza la ukuthi abakuthi sithole ama-customer.
Imbadalo ike yafika kumadola amathathu uhambo lunye ikakhulu endaweni ezikhatshana kodwa ngemva kokulethwa kwamabhasi sibuyele kudola elilodwa. Lokhu bese kungumthwalo onzima kwabasebenzayo ngoba bengakhutshulelwanga iholo labo. Isimo somnotho lokhu esincindezele abanengi ngoba belokhu bengenelisi ukuthola imali enela indleko zabo. Kunjalo nje ukusilela kwamafutha ezimota obese kungcono sekuphinde kwaqala njalo laloba intengo ikhweze okwesabeswayo ngenyanga edluleyo kazibandlela. Indwendwe zezimota ebese zingekho sezibonakala emagarajini amaningi edolobho lakoBulawayo. Umphathi ntambo obona ngezamafutha la umnumzana Joram Gumbo uthi lokhu kubangelwa yikuthenga kokwethuka okwenziwa ngabachayeli abathole imbiko yamanga yokuthi amafutha azakhwezwa kakutsha. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-shortwave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Umongameli Emerson Mnangagwa unguye njalo umkhokheli webandla elibusayo leZANU PF ubikwa ehluleke ukuyangena umhlangano omkhulu walelo bandla we-rally eMount Darwin. Imbangela kuyikuyiphathelane lodlakela oluqhamuke elizweni emavikini amabili edluleyo. Lokhu kugcizelelwe langumgcini sihlalo weZANU PF unkosikazi uPam Chinguri Kashiri lapho ebulisa obuye uzommela kulomhlangano umsekeli kamongameli umnumzana Kembo Mohadi. Uthe sekhuluma laye uMohadi wagcizelela kulokho esithi uMnangagwa uphatheke emsebenzini wokwamukela izethekeli eziqakathekileyo ezivela kwamanye amazwe eziza elizweni ukuzozwisisa imbangela yokuqhamuka kwalolu dlakela. UMohadi kodwa yena usole abenhlanganiso ezizimeleyo esithi yibo ababangela ukungahlaliseki elizweni bethunywa ngamazwe abaphathisa ngemali ukuthi badonge ukuthule ukungabuyanga kukaMnangagwa kucunule amalunga ebandla lakhe amaningi abetshone etshiswa lilanga bemelele ukubana bazotshelwa bemelele ukuthi uzazongena lomhlangano bazotshelwa sokule ukuthi yena akabuyi.
Lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlelo amshweshwe
lamlela nampaba fobembula
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela amshweshwe
lamlela nampaba fobembula.
Abazali belimene kwanda North sebexotshe umbalisikazi esikolo bemethesa umlando wokufundisa abantu babo ukukhonza usathani ngemva kokuqaleka kwabafundi laba. U-Albert Ncube usipha lolu daba lwezemaphandleni eseGwanda.
Lisindaba phendule ibikwa iqale ngomnyaka ka-2016 lapho abafundi baqala ukuqaleka ungajwayelekanga. Ngaleso sikhathi bekulohlelo lwezempilakahle lokunathisa izakhamizi amaphilisi okulwisana lomkhuhlane okhukho. Kungakho iningi lacabanga ukuthi lawo maphilisi kahambelani lemizimba yabantwana. Ukuqaleka kwabantwana lokhu kubikwa kuqhubekela phambili kuze kube lalamhlanje okudale ukuthi izakhamizi bizwe umprofita owabamba ababalisi ababili emoyeni. Usobhuku Consent Dube uyayilandisa lindaba.
Ngemva kokukhuleka kwamama lo kwagcina kuvumbuluka ukuthi kulamaringi ayesetshenziswa ngabantu ababili. Amaringi lawo kwakungani yiwo asukisela athathela ukuwa kwabantwana. So amaringi lawa agcina evunyelwana ukuthi kawayetshiswa labanini bawo. Okunye okwakusenzakala, abantwana ngemva kokuwa sebevuka babekhuluma ukuthi basetshenziswa ngumisi othize esikolo elumene. Babemqamba ngebizo lowo misi.
Omunye umzalo lomntwana oqalekayo ongathandanga ukubethwa ngegama uveze ukudana ngesezo salumbalisi esithi abantwana sebeze besesaba lokuya esikolo.
Uyazi ngamntwana wakho nesewile la. Uvile usithi umuntu ofileyo. Uyabe ngalathambo. Engani nje umuntu ongalathambo. Into nje. Kodwa ukuthi uyaphila uyabona emehlweni la. Kuyabe kunyikinyeka. Kodwa yena ngokwakhe. Uyabe uyazi kuyabe kusethusa ukuthi abantu abangamadoda bangokwabo bayebekhala. Ungambone sewile mfana uyakhala. Baningi kakhulu abantu driver bezimoto la babesenza ukuthi behleke ukukha u-drive moto abami bamangali bathi kathile kuyini khona lokhu. Umntwana uyabe efile kodwa edikisa engadikisi edikisa emehlweni kuphela.
Ugogo lo ogcizelele wathi lapho abantwana bephaphama bayatsho ukuthi bayabe befundela ubusatane lo mbalisikazi lo.
Lapho ngemva kwesikhathi eside uyavuka-ke khathi kuyini hayi khulume khona ukuthi besihambile. Kuya singene emanzi elwandle aqamba sibesisihambile bebesithi kangingene gogo emanzini bazanika le mali ngazala imanzi yaba ngabayanga. Okokugcina sesiyagcina khathesi wathi ezakwika isikhathi eside yabona wa six avalala 6 hours asibesibesithi befuna igazi lakhe. Yinto engazangaze ngavusa umsindo esikolo.
Njalo isakhamuzi umnumzana Ophias Ndlovu uthi abazali bakhathazekile ngalokho abakuzwa kuphuma emlonyeni yabantu ababo.
Kule ndawo njengoba bethe bona lapho abakhuleka khona ukuze izimoto zibhekwe liqiniso sibi duze la 10 of yelumeni sezike zawo izimoto siyakubona kwenzakala. Kanti njalo kulesihlahla abasithandelayo ngomribon sike sacela abadala bahamba bayatshisa abadala. Sesiphila ngokwesaba esigabeni singesethu. Yikho sibonile kufanele hayi kaphume sikulomi mhlawumbe ingxese zabona umehluko.
Usobhuku Dube uthi besesihlalele evalweni izakhamizi kungakho zibize umhlangano ngomvulo zaphuma lesinqumo sokuthi lumbalisikazi athathe imithaqane yakhe aphuma phele kulesi sikolo. Izakhamizi zimkhaphe wayagade esitishini.
Izikolo sezizevulwa kube lo mntwana owileyo. Umntwana lo uthe sevuka watsho ukuthi abantwana kade besiwa besetshenziswa ngulowo misa bebebaningi okunye okumangalisayo bebethethe bahanjiswa elwandle izikolo zivaliwe. Umisi njengabazali belumene sithe okwakhathesi hhayi esikolo sethu kame angabi khona kwesikolo elumene. Abazali bathi hhayi abasamfuni kungangcono ayesebenza kwezinye indawo.
Lolu daba kubikwa selufikile endlebeni zikakhansila induna uMasuku kanye lasemapholiseni. Osaphethe isihlalo somqondiso wezemfundo ezansi emaNdebeleni umnumzana Lifias Masukume uthi udaba lobuthakathi lolu baluzwile njalo basaluphenya. UMasukume uthebe kungakafiki endlebeni zakhe ukuthi umbalisi usexotshwe esikolo kodwa uthi bake bathumela ingcithi zokuyaduduza abantwana ama-psychologists asuka ugatsha lwezemfundo. Umnumzana Thande Kuzindi Mkandla ingcwethi kwezamasiko njalo engifundisi kubandla le-Methodist uthi le yimpicabadala.
Satanism yindaba engaba impica abadala insindaba phendula ngoba indaba ehambelana lezinto ezikholwa ngabantu aso zinto ezibonakala ngamehlo umbongo azibamba ngezandla ngakho ukuthi ke lo mbalisi kazwelumene ubefundisa abantwana neSatanism angazi ukuqiniseka kwakho lokho kuyinto ngoba nakunzima kakhulu kwabanye bethu ukuthi sikukholwe kodwa njengoba ngijilo indaba zokukholwa ziyakhathaza ngoba nayo inhliziyo leyo laleyo ikhetha lapho ethanda khona
imizamo yoxoxisana lalo umbalisi yehlule ngoba bengekho esikolo kanye lomphathi isikolo lapho iStudio 7 ivakatshele khona izolo kuthi ababalisi abakade bekhona bathela indaba engaphezu kwamandla abo phambilini bekulicala ukuthi uyethesa umuntu umlando wokuthakatha kodwa ngemva kokuguqulwa komthetho umthakathu lakho kubotshiswa kodwa udubo lusuke lube yikuswelakala kubufakazi emthethwandaba ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni egwanda ngu-Albert Ncube
eli ulaleleyo ngumsakazo weStudio 7 weVoice of America ikuzophuma ngapha ngaseWashington DC. Singakangeni esigabeni sethu esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Belgium selivumele ukwamukela owake waba ngumongameli wele Ivory Coast uLaurent Gbagbo ngemva kokukhululwa kwakhe ngumthethwandaba wamazwe omhlaba owe International Criminal Court ICC okuyinto eduse abaningi emhlabeni jikelele. Kodwa umthethwandaba we-ICC umfakele imigoqo ukuthi kuzamele ahlale elizweni lapho ayamukelwe khona engahambahambi. Loba ukukhuluma emibuthwaneni ngecala leli, loba ukukhuluma labapha ubufakazi ekuthonisweni kwecala lakhe. Okwamanje wothaningi linikeze ezandleni zikasithandekile emhlanga esipha uhlelo lwabesifazane.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazane lilami usithandekile emhlanga. Lamhla sixoxa lo nkosikazi Lillian Timbers, usenator weMidlands. Sihlaziya udaba lokudlwengula kwabesifazana lokuhlukuluzwa kwabantu jikelele. Kulandela ukutshehisela okwenziwa phakathi kwenyanga kaZibandlela okwalandelwa ngamasotsha lamapholisa abikwa ayengena ezindlini zabantu esithi adinga abephula umthetho.
Constitution yethu iclear. Umuntu nxa ephambanisile uyabotshwa. Ebotshiwe kathaywa karetshwa hayi. Indaba yakhe iyahlungulula ikhangele. Sethiwa ulokhu uzakuthi kwakhona hayi. Wena ejele uzahlala 6 months, uzahlala 1 year kumbe uzahlala how long. Nanti kodwa khathesi bangena ezindlini. Berepha abafazi abantwana bekhangele indoda ixotshwe itshaywe indoda ayibotshwe so yeli nabakithi into leyi ibuhlungu.
Ukukhokhasi yenu ye-MDC yiziphi izinqumo eliphumelazo beliphonga uxoxisana njengbe kukhona okunye eliphumelakho ukuthi liza kubuzisisa?
Sivumelene ukuthi sizagqoka i-black sagqoka sibili e-parliament ukuthi kukhanye ukuthi sizondile. Then siyenze futhi enye imotion yokuthi sizadibhethe eParliament, sizakhuluma ngakho. Ama-MPs yikho ade bekubuza ukuthi khathi amapholisa asatshaya abantu kade kuyavunyelwa yini. Bona manje bayayala omama bonke laba abatshayiwe balimala, abanye basemjele abazange bevume ukuthi kwakhona abalatshi, abazange bevume ukuthi bahambe e-hospital. Ayisiyo ndlela okufanele ukuthi izinto lezi zihambe so. kufanele kube ukuthi iconstitution ithi nxa umuntu ebotshiwe elimele kufanele ukuthi eqale ehambe ehospital behambe bemphekelezele nxa kukhanye ngani ukuthi indaba yangkhona inkulu bemphekelezele khabe nganamapholisa either vele utshayiwe izandla zaqhamuka abalaa ndaba lakho baphambi ukubotsha bekubophe bekujikeleni ngizwa ukuthi abanye abantu sebesela khonale elokuzen emapholiseni bebotshiwe kodwa i-constitution yethu iclear ukuthi nxa umuntu elimele kufanele ukuthi begijime laye bemhambise ehospital and then sebemthonisa ukuthi hhayi ulimele kodwa le ndaba yakho leyi laleyi.
Lina njengebandla le-MDC ikhona imbiko eliyamukelayo yini njalo selazibonela ngamehlo abadlwenguliweyo kumbe abakuma-safe houses kumbe abasezibhedlela lemajele?
Funa ukukutshela iqiniso, mina kade ngiseHarare since into le iqalisile. Ngibona imhlolo, ngihambile abanye kade bebuya e-harvest house abantu kodwa abaningi bakhona bakuma-safe houses and ngihambile khona angikwanisi ukuthi ngingakutshela ukuthi ngaphi kodwa baningi omama baningi abarejiwe uyakwazi ukuthi abanye bale nhloni abafuni ngisho ukukhuluma and into ebuhlungu ukuthi abafuni vele ukuhamba emapholiseni because barejiwe ngabo amapholisa barejiwe ngamapholisa barejiwe ngamasotsha so vele bayesaba uyakuhamba uyaripoti uthini ngiyakwazi uminista we-information uthe khona kufanele ukuthi sibancenge ukuthi kwakhona bahambe beyiripota sizazama ukubancenga kodwa abona ukuthi njani nxa iyimilitary rape abantu nxa engamapholisa kuwani akuphela vele ilokuye.
Leyo balaleli bingxoxolo nkosikazi Lile Mthimvels usenetha we-Midlands okubandla le-MDC. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyambonga uSithandekile. Abadala bathi kusinwa kudedelana, nanko ke usededele inkundla kuChris Gandhi esinikeza uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lingali tshona njani zulukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Igama lami nguChris Gande. Namhlanje sixoxa lomunye untombazana uSibongi Nkosi Ndiweni othi wadlengulwa ngamasotsha. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo, lami ngiyalamukela linjani?
Hayi, thina siphilile. Ungasitshela ukuthi kwahamba njani? Sizwa kuthiwa ungomunye wabadlengulwa ngamasotsha.
Yee, kwakumhlaka, I can't remember ukuthi kwakumhlaka 30 or 31. Basiphuma e-church, sasingabomama singu-5. Sasangana lamasotsha ayihamba lamapholisa. Sesangana lamasotsha lana abe sithi silale phansi ngezisu. Bababuza ukuthi silale phansi ngezisu ukuthi kutheni. Sithanga amampama sabe silala phansi ngezisu. Babe sithanga ama-button stick, baba yi-green from ezisini kusesha kusiya phansi. Bathe besitshayele laphana, babe sithi sifuna imali zonke elizihleleyo. Sabe sibakhiphela imali yonke, bathi lelinye lithile baqalisa ukusitshela. Bathe besitshayele laphana bathola ukuthi imali yona le asasizele siyilayo, bathatha yona le. Babe sithi kungkhona bafuna ukulala lathi bengakhondomayizanga. Basifosele ukuthi belale lathi kunjalo kunganakhondom. Bebiza labantu abedlulele emgwaqweni omahobhu ukuthi abebe bezolala labantu abangomama bengakhondomayiza. Umahobhu lo engavela ngani uphezu kwakho yenzinto ezingananqondo ukuthe isisitayelo lana ngaso lesi. Khamani lana kuze bemthaye nge-button stick omahobhu wangkhona bakhona.
Babe bangaki amasotsha akhona?
Amasotsha angkhona ayi-4, lamapholisa angomama ayi-2 ayigqoka ama-inform. sahamba echarge office ukuthi siye report esajensi safika saqotho bathi abasengekwanisa ukuthi bethathe ikhesi yena le.
Kwayenzakala ngaphi khona lokhu?
Ku-second no-fourth street.
Emapholiseni laya kweyiphi inkamba?
Saye central, abe-central bafika basiqotha khwapho sifuthelwa. Basiqotha bathi ngeze ke bethathe ikhesi yena leyo saphuma sahamba silimele sinjalo. Nakathesi lama-pitters atshengisela ukuthaywa kwethu.
Manje omahobho bona babe bangaki labo okwathiwa lilale la?
Ogadi babeyi-2 wona amasosha angikhona khonapho suka kubona basithwala basihambisa ekhoneni ka-4 domainsis sahlangana namanye amasosha ayengu-5 babesila abangabani sabe sibalandisela ukuthi sithaywe babesitala bathi lalani bazingezizilikhulumela ninto enjengaleyo labo basithaya
labo balitshaya kuphela balirepha
hhayi labo bazange basirepha basithaya kuphela amapholisa agcine ecomplaint hayi selibathaya kakhulu abantu laba sukumaningi nalibaleki lihambe
manje la amapholisa wona lawa angomama nxa lapho lirethwa bona babesenzani
babemile eceleni khona lapho
manje lina ngaphandle kokuya ecentral alizange lizame ukuthi liyeripota kwezinye indawo
sahamba esibhedlela e-UBH abe-UBH bafonela icentral babesithi thathani ikhesi yabomama laba bayeza khonapho basifikela back ecentral yikuthi ifrengli i-VFU yiyo yacina isithatha ama-cases ethu after sokule-2 days phambili
ikhesi yenu okwakathesi imi njani
ke simelele ukuthi phela sibiza kwathiwa bazababiza engababiza amaphoyisa la liyakwanisa ukuwa-identify sabatshela sathi siyakwanisa ukuwa-identify kwathiwa sizafonelwa asikafonelwa lokhu simelele kunjalo ezibhedlela izimali esizibhadalileyo inkalakatha zezimali akula kufonelwa akulani kuthine kuthezwi
manje esibhedlela lapho beze belihlole laphiwa yini amaripoti akhona atshengisa ukuthi lareshwa
yes lawo
zikhona yini ezinye inhlanganiso eselike ladinga khona uncedo
RC yasiphelezela ezibhedlela yasibhadalela izimali zonezo ezokuthi selatsha
hayi sibongile kakhulu ungavalelisa abalaleli
hayi siyabonga abalaleli sinanzelele phandle lapha and futhi kuthiwa kusekhendi ungahamba from 7 ntambama amasosha angibona abuya ntambama ehambe tiza abantu abangomama labo baba bethi lisani imali ngapho ukuthi singalithatha
hayi kuyezwakala hayi sibongile kakhulu ma
hayi lathi siyabonga
Loge, ngunkosazana sibonga inkosi Ndiweni, othi yena wadlengulwa ngamasotsha. Ebe sikhuluma laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande, lilaye.
Siyambonga ke uChris Gande ngokusipha uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Singakaligqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje uthi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela imbadalo yemijova emalokishini yehlile koBulawayo ukwenza kuphume imibono ehlukileyo evelela kubashayeli nabanini bayo kanye lozulu umongameli Emmerson Mnangagwa onguye njalo umkhokeli webandla elibusayo leZANU PF ubekwa ehlulekile ukuyangena umhlangano omkhulu walelo bandla werali eMount Tarweni Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo uMpraxedis Jeremiah.
Ngokulalela kwenu, asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.